Indaba ngamafitshane ngolwesihlanu mhlaka 26 ngoNcwabakazi 2016 ozifundayo nguNtungameli Nkomo. Amapolisa eHarare achaye kakubi abamabandla aphikisayo betshengisela namuhla phezu kombuso weZANU-PF lanxa nje bebephiwe imvumo ngomthethwandaba. Amazwe angentshonalanga abalisa eleMelika, eleBhilithane leleCanada sechotoze uhulumende weZANU-PF ngokutshaya lokuhlukuluza uZulu otshengiselayo ngokuthula. Ibandla lezaphu namhla liqhube ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha emhlanganweni walo weCongress osaqhubekayo koBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi amalungiselelo okutshengisela okuza kwenziwa emhlanganweni weUnited Nations General Assembly edolobheni leNew York ngenyanga ezayo asekubanga esiphezulu. KuLife Talk sikhangela ukutshengisela okuqhubekayo elizweni uSulu esithi uMongameli Mugabe sokumele ehle embusweni. Lingakuthwa ilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo-15775 kHz kushortwave. Inombolo zethu zeWhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo kuFacebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.